Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ijono njani mthokazi omuhle, siyalamukela umsakazo weStudio 7 lamhlanje ngesonto. Mhlaziyisithupha kuNkwenkwezi 2018, igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, iKomishini eqhuba ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi akwenzakali ukuthi abantu bahlole amagama abo kugwalo lokuvota olwe-voters roll ebulenjini be-intanethi.
Siyabuza kwe-online ukuthi nakukatekele ukuthi kuhambe le-technology, but besibone ngalo asikho ready ukuthi abantu ba-checke online abafile ama-computer network ilizwe lonke.
Amalunga ebandla le-ZANU-PF anqotshwe kukhetho lwama-primaries kwezinye indawo zelizwe asefike komlindi uyaqina.
Bona abantu abavela kuphumulile ngabantu esingabafuniyo, njalo ngaze baphinde siyabakhipha. Thina sesikhetha abantu esibafunayo eMart South, so irila rayincedile ukuthi iyabisela njengokuba kunjalo.
Umongameli webandla le-MTCT uMnumzana Nelson Tshamisa wethekelela ilizwe leBhilitani. Salethulela lezemidlalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikomishini eqhuba ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi akwenzakali ukuthi abantu bahlole amagama abo kugwalo lokuvota olwe-voters roll ebulenjini be-intanethi. UMnumzana Qhubani Moyo, omunye wabakukomishini le, uthi izekhi kayilamandla okuveza ugwalo lolu ebulenjini be-intanethi okwamanje loba kungenzakala lokhu esikhathini esilandelayo. Lokhu kulandela isicelo esenziwe ngabantu lenhlanganiso ezibona ngokhetho ezifisa ukuthi kuhlolwe amagama kugwalo lokuvota kusetshenziswa ubulembu be-intanethi. Izekhi ithi abantu bazahlola amagama abo kugwalo lolu olusanda kulungiswa kusukela mhlaka 19 ngoNkwenkwezi. Ake sizwe uMoyo exoxa ngalolu daba le-Studio 7.
Esekulungiselele njengekomishini ukuthi abantu baye-check amabizo abo physically kuma-hard copies azabe efakwe endaweni lapho umuntu abhalisa ukuthi uzavotela khona. Singathi nxa wathi ubhalisa wabhalisa wathi uzavotela eMagoge Primary School, ibizo lakho leyo likhona eMagoge Primary School, hamba uyeli-checka khona lapho. Siyakuzwa kwe-online ukuthi nakukatekele ukuthi kuhambe le-technology, but besibone ngalo asikho ready ukuthi abantu ba-checke online abafile ama-computer network ilizwe lonke, kutsho ukuthi kungagcina kuphambaniseka khona lokho. So for now sizasebenzisa nale traditional method abantu bayazikhangelela sivili physically.
Umuntu ehlala kwele South Africa kumbe kwele Britain kumbe Melika nxa wabhalisa, so kumele abuye ekhaya aze kugangela khona.
Nxa esehlile ukuya uzacela umuntu amkhangelele ukuthi hayi uGibbs Dube izake likhona lisiphele kuhle khonaphana emadlambuzi. Unfortunately kathesi asikho well equipped enough ukuthi singayenza i-online given ukuthi asikho well developed technologically to be able to network ama-computers ethu wonke ilizwe lonke ukuthi senze khonalokhu okufunwa ngabantu. Kodwa siyakuzwa khonalokhu, kuqakathekile, is something that can be considered for the future.
Ye nxa umuntu asithi-ke usehambe wakhangela wabona ukuthi ibizo lami Moyo kalizange liphele kuhle kumbe kwenziwe khonokho engikufunayo, kambe angamfakela isikhalazo sami lisithathe sinjalo?
Ye nxa kubonakale ukuthi ibizo lapha lisipelwanga kuhle, kutho ukuthi usuzaapplyela-ke ukuthi usuzacela i-correction ukuthi kube corrected. But esikwaziyo ukuthi i-majority of amazimbabweni akhona lapha ekhaya, ngoba i-registration was being done for umuntu ukuthi ahambe ayezibhalisela ewadini yakhe la avotela kona. So I don't think we're going to have ama-cases amaningi abantu abakhatshana abangehle ukuthi bahambe bayeverifya.
Kambe abantu bazanikwa yini i-voters roll ukuthi umuntu ayibambe, lama-party sibe lamabandla atshiyeneyo azayiphiwa yini?
Ya amabandla avunyele ukuthenga i-voters roll, bayaphiwa i-hard copy lokho esithi abubhale emaphepheni, baphinde futhi bakwanisa ukuthi ngayefuna athole i-electronic voters roll. Ama-parties ayakwanisa ukuthenga, but also lawe ngakuthi uyi-independent candidate uyavunyela ukuthi uthenga. Akula muntu ozayalelwa ukuthi athenge i-voters roll, ngoba esifuna ukwenza thina i-transparency ukwenzela ukuthi ngabe lokukhonana ukukhona nxa ukhetha soluphelile.
Lo ngumnumzana Qhubani Moyo okukhomishini yeZimbabwe Electoral Commission obekhuluma le-Studio 7 ekoBulawayo. Amalunga ebandla leZANU-PF akhe phansi kukhetho lwama-primaries esabelweni seMetro South asefika komlindi uyacina kulandela isinqumo sebandla leli sokuthi kalusoze luphindwe ukhetho lolu. Intuthela izindaba yethu Albert Ncube usethulela lolu daba.
Abangcotshwe kukhethwa ababalisa umphathintambo wezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bednico Ncube umgcinisihlalo waleli bandla kulo mhlubulo umnumzana Rabelang Tshweni kanye labameli bedale lephalamende sebethelwe ngamanzi ngemva kokuba amalungu edale lepolitic bureau ethethe isinqumo izolo sokwamukela impumelo yokhetho lwama-primaries esabelweni lesi. Idale lepolitic bureau lithe ukhetho lwama-primaries luzaphindwa ezigabeni ezilithumi kuphela emashonaland west, emashonaland central ledolobheni leHarare. Abameli bedale lephalamende abayisithiyagalolunye banqotshiwe kukhetho lolu njalo abalandeli bebandla leZANU-PF bathi babakhiphe ezikhundleni ngoba kungelantuthuko ekhona kulesi sabelo. Kodwa omunye walabo abanqotshiweyo umnumzana Malaki Nkomo uthi labo abatsho njalo abazi lutho.
I-development yona ngwayo ivele ivelela kurhulumente. Nxa usithi u-MP kasebenzanga, you are not attacking me ukuthi mina bengasebenzanga. U-MP uzasebenza athini? I-CDF kade ingekho, izimali zangkhona urhulumente umhlonomo wangkhona lapho ntunjani. So ungeza umthetha ukuthi u-MP kasebenzanga angaba ngumuntu oyabengakwazi ukuthi umsebenza MP ngo-1 ngoba thina abanye sesuke eParliament sesingele eParliament sakubona ukuthi uba ngu-MP kujona. Akutsho ukuthi wena ngena esikhwameni sakho, akutsho ukuthi wena yenza ezinye izinto.
Okankomo ugcizelele esithi labo bangasikhwili ngokunqotshwa kwakhe kukhetho. Uthi ingqobe sezisalele laba abanqobileyo ukuthi banqobe kukhetho lwesizwe.
Lwani kade kuphikwa ama-teams ukuthi khona bani ozaqondana lani le opposition. So now we are going to see how strong those people are versus in i-opposition. Sesizabona after elections ukuthi khona i-team yethu esiyisethileyo thina njengeZANU-PF is it going to fight iwine, ngoba thina what we want to do ukuthi sithole i-13 out of 13 njengoba thina sasetha that president ukuthi khona thina we are the winners. Lapha sesikhitshwe ngabanye bethu who we believe ukuthi they are far much better than us, so they are going to face the other team.
Emhlanganweni yepolitic bureau izolo umongameli Emmerson Mnangagwa bobe bayicebisa abanqotshiweyo ukuthi bamukele impumelo yokhetho esithi bandla leZANU-PF libandla elilandela intando kaZulu. Umnumzana Thabani Moyo omunye wabalandeli bebandla leZANU-PF uthi likondile inyathelo elithethwe libandla leli ngoba kuvele kusinwa kudedelwana.
Umbono lo ngibona uqonde kakhulu ngabule rira. Wabona abantu abavela kuphumulile ngabantu esingabafuniyo. Njalo ngaze baphinde siyabakhipha. Thina sesikhetha abantu esibafunayo eMath South. So rira ayincedi lutho. Siyabisela nje ukuba kunjalo. Esingamthandiwa sometime.
Umnumzana Obert Mpofu wabona ngokuqhutshwa kwenhlelo ezijeneyo kubandla leZANU-PF uthi ukhetho lwama-primaries kaluqhutshwanga ngemfanelo endaweni ezimbalwa.
Iningi lawo wonke, I think about 95% wenziwa kuhle. But kwaba lamanye amalutshwane agcine sekuthiwe ayekhangelwa kutsha masinyane kuyona liviki eqalisa namhla alungisiswe kungabi ukuthi nxase sigena impela viki sekurepotiwe kwenziwa konke okumele kwenziwe.
Uthi alusoze luphinde ukhetho lo leGwanda njengalokho okufiswa ngabanye abantu.
Hathi slow commissioner eGwanda ubhalile umbono wakhe lama-reports kade wazuza wanika ama-recommendations akhe amaningi akhona avunyelwe i-property bureau avumelelayo, but abantu sikhathi sonke bayakhonona nxa into zingahambanga ngendlela abazifunayo.
Iningi labomaqhuzu beZANU-PF banqotshiwe ukhetho lwama-primaries njalo basele bekhale ezimathonsi besithi baqiliwe. Ngimele i-Studio 7 emajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu LFBOAWELE.
Umnumzana Nelson Chamisa umongameli welinye lamacele le-MDCT wethekelela kwelebhilitani lapho aza kwethula khona umbiko oqakathekileyo endaweni okuthiwa yi-Chatham House. Okwamanje wenza imihlangano etshiyeneyo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eBedford. Sixoxele umnumzana Owen Muganda unobhala jikelele webandla leli ebhilitani othi bazakhuluma loChamisa ngokwenzakala eZimbabwe.
Ukuthi njengabantu abangekho ekhaya singenzani ukuthi sincede ukuthi lathi sibe phakathi kokukhula kwelizwe, especially that thina sikhangelele ukuthi come September uChamisa abe sengu-president wethu. So kumele sikwazi ukuthi singamnceda kanjani kathesi endleleni lapha ahamba kiyo, lokuthi nxa after September esengu-president lathi njengabantu abangekho esingaphandle kwelizwe singayenzani. Silungisinto zekhaya
elingani lingamnceda ngakho kuyini?
Silezihlobo ezikhona ekhaya, silabantwana abasekhaya. Njengabantu abasekhaya kumele sithi noma singathumezela okuyimadlana siyabe sibatshela ukuthi hayi likwazi lapho eliyavotela khona, ukwenzela ukuthi labo bekwanise ukuthi benzeni ikusasa kwabo ibe lethemba elihle. Ngokokuqala. Okwesibili, ngokuthi nxa kulamarali kumbe kulento ezimele zincedise ukuthi siyenze, lathi sibone ukuthi singancedisa ukuthi senze ukuthi abantu behambe kumarali bezwe izizwi elizasitshengisa ukuthi umgwaqo osiya kuyo unjani.
Kwezokuvota-ke liza kuphatha njani nxa selikhuluma laye umnumzana uChamisa?
Umnumzana uChamisa akakangeni kuhulumende, and abantu bezanu bayala ukuthi thina esingaphandle kwelizwe sivote. Kodwa siyabe sikhangelele ukuthi come September esengumthungameli wethu laye kumele ekhangele ukuthi abantu abangezu iZimbabwe ibe yiZimbabwe yabantu bonke labangaphandle kwelizwe, esinike lathi imvumo yokuvota.
Ubona ngani kungenzakala khonokho?
Ngibona nakufuza kwenzakale kathesi, kodwa sisiya phambili ye ngoba amanye amazwe akusadaki anika imvumo abantu babo ukuthi bevote. So kuyamangalisa ukuthi kuyini okungesilakithi thina abantu bekhaya eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Owen Muganda unobhala jikelele webandla le-MDCT ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma le-Studio 7 eseBedford kwelebhilitani.
Njenganamasiko wenziwe mandla ngela ubaba mkhulu babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngemitshado edilikayo ikakhulu kulabo abahlala emazweni. Ukuze sihlaziye lolu daba lamhlanje ke silo mnumzana David Mkhabinyana Ngwenya kanye lonkosikazi Sakhile Liline. Lezi zincwadi zamasiko esintu. Singathi Madube, kwenziwa kuyini ukuthi kulezi nsuku kube le nhlupho zonke lezi?
Sokokuqala ukuthi abantu ma behlangana bahlangana abanye kube le mali phakathi bahle bagijibele ukuthi bathathane bahlale bonke bengakafundani. So imali yani ngathi siya phambili siphela umuntu uyakuhlala la umazi ukuthi ngumuntu omthethe ngaphi ngumuntu umshado uyachitheka. Kukati umuntu ungahlalangana laye lithandane lichoze isikhathi eside lifundane umfundi ukuthi ama-weakness akhe kuyini okunye lokunye kuyini angakuthandiyo kuyini akuthandayo. Beningangithiwa umshado njalo ngahlala kodwa loko phe kuthiwa isivukampunzana selisekala lonke alikafundani njalo kule mali involved kuba le-problem. Abanye ukungahloniphani ezindlini, umama uyakwanisa ukuthi ethethwe engakathathwa ke ngumama o-right umama wesinzini athi ma esethethwe sifakwe endlini ngasapheki ngasawatshi engumama ohambayo hambe emalayinini uthiya abantwana bengela muntu akasahloniphi sengobuya kumbe ngama-50 wona la asebona lezinsuku umshato njalo lawo lakhe.
Baba Ngwenya, nanto udaba khonapho.
Mbono uMaduka uqinisile sibili ngoba abantu bakhangela ukuthi uGeorge lo engumshadayo ulani ngizazuzani, noma uGeorge echada laye eke waba lo mfazi ulendlu usezafuna ukuthi achade laye laye ukwenzela ukuthi ayethumba impahla zikaGeorge lempahla zalo umufi amtshiyileyo. kuthi ukuthi okwalezi insuku omama bakhangela inotho yomuntu njalo losiko lalo alusalandelwa lusekho ukuthi nxa umuntu echada nje wenzani omunye engathi nxa sokulotsholwa khonaphana uzethi hhayi khonokho esawukhiphayo sokwanele kanti-ke konke lokhuyana imichado yonke linto lamalobolo kwenza ukuthi abantu bazinze bahlale ndawonye kuhlangana amadloza komama kuhlangana amadloza kobaba njalo nxa bechadile benza njalo kuyadingakala ukuthi bacolwe nxa belobolile ukwenzela ukuthi inkomo yokucolwa liyana ehlatshwayo iyabe ihlanganisa amadlozi akojoji ngapha lakondebele kwenze ukuthi umchado lwana uzinze ungaze waphephuka emoyeni
umadube kunokukhulunywa ngubaba sizwa kuthiwa kuqakathekile kodwa-ke kusayenziwa yini ukuthi kuzokuthiwa-ke amadlozi kumele ahlangane into ezinjalo kumbe vele lapha kusekho konke lokho
lokho vele kodwa kukhona ngoba anti kuyacolwa kuhlale phansi abadala kulotsholwe kuphuma inkomo noma abantu sebesithi benza into zesikhiya but into ezesintu vele akunalapho esingazibalekela khona into ezikhona ezenziwayo esiphila lazo esingeke sehlu ukwanisa ukuthi sehlukane lazo its always into ezikhona eziphila so asingeke sithi akusayenziwa kuyenziwa kukhona umntwana angaqanile unyawo lapho aqanile khona isifo siyabikwa acolwe kuhle ikokho kade kuthiwo kungwenya ukuhlanganisa amadlozi ngendlela enjalo
ye nxa sesigakela futhi siya phambilini babangwenya pho nxa ungathi abantu ubalayibo laba sibili abathetheneyo ubatshele sibili iziqondiso zokuthi nxa lifuna ukuhlala kuhle kumele lenze lokhu lalokhu lalokhu ngamafitshane babo
ngibona nxa bethathana kufanele ukuthi bakwazi ukuthi kule mkhuhlane evelayo imikhuhlane evelayo yiphi na imikhuhlane evelayo uzafica ukuthi indoda isisehluleka ukuya emacansini kufanele ukuthi behlukane kanti izolo bekunganjalo umthandile kufanele umthande lanxa eseyisilima yikho njalo kudala ukuthi uzokuthiwa indoda ibulele umfazi lawo yazibulala ungathi uyakudingisisa uzafica ukuthi umfazi lwana obeligabazi wamtshela ukuthi laba abantwana abasegumeni lapha awubazala ula mntwana la
madube uyatsho ubaba lapho ukuthi hhayi kwesinye isikhathi uzezokuthiwa-ke ihloko akalisagamuli phela sukucina kuhlupha umama icine tshela ubaba lokhu lalokhu so ngamafitshane ungatheni
ye kuyahlupha sibili bayenza njalo umama uyabe sengasabekezeli sengasakwasi nxa kuthiwa bekunandini lebubini yabe kutshona yabe sebona ukuthi hhayi angabekezeli hhayi kuzamhlupha
ye zulu kandaba ndithatha ithuba leli ukuthi ngibonge ubaba udavid mhabenyana ngwenya inyanga enkulu sibe lelo dumo ngibonge njalo ke umama usakhile liline umadube khona ngale ke kule Botswana ye sali siyaqhubeka ngodaba lolu-ke ngeviki ezayo okwamanje-ke sendilitshiye ezandleni zikamike hobe okwesikhatshana kuhlelo lwabatsha
Yebo 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 mthwaka zomuhle sesidivana ke kuhlelo lobasakhulayo mina ngumike hobe lamhlanje kuhlelo sixoxwa lo mnumzana iphithule maphosa ongisakhulayo oyisikhulumeli sebandla lezaphu okhangele ukuncintisa kukhetho kulumnyaka masihambeni kuye siyezwa okuningi mayelana ngomkankaso wakhe njalo ibandla lezaphu ngiyakwamukela kuhlelo maphosa unjani mnumzana
ngiyabonga ngiyaphila mnumzana unjani
hayi ngiphilile ulasi isifiso sokungena kukhetho kulumnyaka uncintisa ukuba lilunga ledali lephalamende ngaphansi kwebandla lezaphu esigabeni sebulawayo central awungitshele ngamafishane ngalokho
hayi ngingathi yikho konke nje khonoko ukubana ngikhethiwe ilibandla lami ukuthi ngibanele esigabeni sebulawayo central kuyikuthi ibandla lami likhangela kakhulu ekuthini abantu abatsha kube yibo abaphambili endabeni zokukhokhela kwelizwe lesigaba kuyikuthi sizama ukuthi silungise indaba ye-leadership renewal across the board within our political parties nasezigabeni zethu lapho esikhona sithole ukuthi amanye ama-solutions adingakalayo ezimbabwe lasezigabeni esalakizo locally asebantwini abatsha yibo aba-innovative njalo yibo aba-flexible ukuthi bakhangela amasinya bebone benanzelele njalo bethole amacebo okulungisa ama-problems esilawo so yikho okwenza ngaba phandlana ukukhetha ama-candidates laphana nakinase ngiphumelele ukuthi ngimele iBulawayo Central.
Silokhu sikudaba lunye labatsha njalo kwezombusazwe, ungabheka amanye amabandla kwele Zimbabwe sokulobudlwangudlwangu ngenxa yokuthi abantu sebefuna isikhundla. Amanye ababandla vele abasakhulayo amathuba okuthola izikhundla khanya nganawe ekhomahle. Kubandla lenwele zaphu ngaphandle kwakho, bakhona yini abasakhulayo abaningi abazancintisa ukukhetho lolo?
Kakhulu bakhona abaningi, ngapha nje a few names silo Future Msebele ozamela eNtumbane Makhandeni, lase eMakhandeni kuward 11 koBulawayo silo Parliament Mlingo, umuntu osakhulayo. Etsholotsho silo Mthabisi Mlingo ozamela eTsholotsho South. Siphinde siHarare silo Vitalis Bafana ozamela i-athingi kwazana nangaphambanisi eGwanda South. Ekwanda North, silo Ndodana Umoyo ozamela enye i-council iward khonaphana. Baningi abantu abasakhulayo abamela ama-constituencies especially this election kwizaphu, ngoba it's a deliberate attempt esayenzayo njengebandla ukuthi si-prioritize ukuthi abantu abasha bethathe ama-leadership positions.
Uyazi Maphosa, kulabantu abaningi abadala abathi ezombusazwe izinto zabadala kuphela. Bona babona ngani izinto zobukhokheli abasakhulayo akulandawo yabo khonapha. Wena utheni ngalokho?
Akulona iqiniso ukuthi politics ngabantu abadala, the world over. Nothing buya khonapha eZimbabwe. Zange kamba manga laba abakutshoyo, ngoba singakhangela i-liberation struggle eZimbabwe. Yadiwa ngabantu abatsha, akekho umuntu owayekhulile. Laba ababa ngamabutho on both sides izikhale zandla belwela iZimbabwe, balitshwane ababesebekhulile but nakukhula kwankona babengakafika ama-CDS. So if bona maba benelisa ukuthi belwele ilizwe beze belithole bengabantu abatsha, yiphi-ke politiki efuna abantu abadala now that sesikhululekile sesiku-independent? Ngibona ingani ngabantu abayisikhwaba, ngabantu abafila ngathi bafila entitled to everything. Umcabango njalo kudalela abantu abakhulayo ikakhulu abamanje udubo ekungeneni kwezombusazwe.
Eish, yazini Maphosa, ingxoxo yethu imnandi kakhulu Mnumzana. So esiza kwenzayo ngeviki ezayo saqhubekela phambili ngayo. Okwamanje isikhathi sesesiphelile. Ngiyabonga kakhulu Mnumzana, bekuhle ukuba lawe kuhlelo lamuhla. Masidibane ngeviki ezayo. Mthwakazi omuhle, nxa usanda ukungena kuhlelo usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Mnumzana iPhithula Maphosa ongisakhulayo oyisikhulumeli sebandla lezaphu othi uzangena kukhetho encintisa esigabeni seBulawayo Central. Bafethu, isikhathi du masidibane ngeviki ezayo. Olevalisayo ngumike hobe.
Siyabonga ke Mike Hobe. Ake sizwe ukuthi uNtungameli Nkomo usiphatheleni lamhla kwezokholo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Umbhalweni lawo namhlanje ngikhangele kwabase-Efesu ichapter ka-6 ivesi ka-10. UPawulu lapha ukhuluma ngokuthi sihlome ngezikhali zikaKristu. Uthi yena elokugcina-ke, qinani enkosini lasemandleni ayo amakhulu, hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze libe lamandla okumelana lobuqili bukaSathane. Ngoba kasilwi lenyama legazi, kodwa sila lembuso, lamandla, lababusi balomhlaba omnyama, lempi yemimoya emibi yaphezulu. Ngakho-ke hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze libe lamandla okuma ngosuku olubi, lokuze kuthi lapho seliqede umsebenzi wonke lime. akho kumele sinanzelele ukuthi nxa umuntu esiba ngumKristu kuthi ukuthi uyabo sungene empini. Abantu abaningi khonokho abakunanzeleli, singacabanga ukuthi umuntu olisotsha ongena empini engaboni ukuthi usephakathi kwempi, abezihambela nje. Siyakwazi ukuthi umuntu onjalo uyakwazi ukuthi adutshule uhlamvu lungene ahlafele khonapho. Ngakho usizo lukhona ukuthi abantu abaningi abazithi ngamaKristu baphila impilo yabo bengananzeleli ukuthi bona vele baphakathi kwempi. Yiphi impilo esilayo? Okokuqala kumele sinanzelele ukuthi limpi esikhuluma ngayo ayisompi yenyama, ayisompi yokuthi ulwa lomunye umuntu, kodwa yimpi njengoba uPaul lapha echazisisile ukuthi simelana lemimoya emibi. Limimoya siyibona ke isenze eminye imisebenzi yayo ngabantu, kodwa kumelanga thina sizondele umuntu kumbe silwe lolo muntu, ngoba lapho uPaul uyachazisa ukuthi thina vele kasilwi okwenyama, silwa okwani? Okukamoya. Ngakho iziphi izinto eziqakathekileyo okumele sizinanzelele? Mbona ngani izintathu. Okokuqala, uPaul uyasikhuthaza lapho ukuthi kumele sihlome izikhali zonke ezikaNkulunkulu, kazangathi ezinye uthe zonke, ukwenzela ukuthi sibe lamandla okumelana lobuqili bukaSathane. Ngakho abazalwana abaningi bahloma ezinye izikhali zikaNkulunkulu kumba babakwazi ezinye izikhali, kodwa lapho uPaul usikhuthaza ukuthi kasibe lazo zonke izikhali zikaNkulunkulu. Lokhu kuqakathekile. Okwesibili, ikunanzelela ukuthi kasili le nyama legazi. Abantu abaningi bajayele ukulwa labanye abantu umuntu lo esetshenziswe nguSathane. USathane siyakwazi ukuthi uyangena emuntwini, uyangena kumumo owehlukeneyo aqalise ukulwisana lawo. Engalwisana lawo ngemuli yakho, engalwisana lawo ngabangani bakho, engalwisana lawo ebandleni. Ngakho wena into eqakathekileyo ukuthi unanzelele ukuthi hayi, lapha sokunguSathane, aso Madube, aso Sibanda, kumbe umuntu lo kaso Mpofu. La Umpofu usefuqwa nguSathane, ngakho wena awuli lo Mpofu, ulwa lo Sathane ongemuva kaMpofu. Ngakho kakudingakali ukuthi uzonde lowo muntu. Kumele ukuthi wena ube kwazi ukuthi hayi, mina lapha sengisilwa lo muntu lo okuthiwa nguSathane ofuqe umuntu lo olisana lami. Ngakho silwa njani layo uSathane? Yikho kuqakathekile, kumele sikufunde lokho. Ilizwi likaNkulunkulu liqakathekile. Abantu abaningi abalazi ilizwi likaNkulunkulu. Yikho lapho uPaul esithi bophanini lifakeke ibhanti leqiniso, khona kuyilizwi likaNkulunkulu. Njalo uyakhuluma ukuthi ilizwi likaNkulunkulu linjengomhedla emoyeni, yilo esilisebenzisa liba njengomhedla. Manje nxa ungalazi leli lizwi likaNkulunkulu, kutsho ukuthi lowo mhedla awulawo.
Akuyiqibe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu. Sithandazela wonke umuntu olalileyo ophakathi kwempi. Ngiyathandaza ngegama likaJesu ukuba igama lakho Jesu alibe yilo elibasizayo ukuba banqobe. Igama lakho Jesu alibavikele. Igama lakho Jesu aliguqule izinto. Ngegama likaJesu siyathandaza. Tholani ukunqoba. INkosi libusise.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useniswa.
Siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo. Sibone ke ezemidlalo lamhlanje. Iqembu le-Islanders linqotshwe nge-ZPC Kariba 2-1 emdlalweni we-Castlelaga Premier Soccer League lamuhla. Iqembu le-Dynamos lalo linqotshwe 2-1 ngele-Harare City emdlalweni ofanayo. Singakehlukani wothi sibone ebezikhokhela lamhlanje. Ikhomishini eqhuba ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi akwenzekali ukuthi abantu bahlole amagama abo kugwalo lokuvota ole-voters roll ebulenjini be-intanethi. Amalunga ebandla le-ZANU-PF anqotshwe kukhetho lwama-primaries kwezinye indawo zelizwe asefike komlindi uyacina. Umongameli webandla le-MTCT uMnumzana Nelson Chamisa wethekelela kwelebhilitane. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje, olivalelisayo nguKip Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.